Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele abanjwe ngamandla ukuthi akhulumisane laye. Ukhulume lokhu lamhlanje embuthanweni wokukhumbula waye ngumkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai eBuhera.
Namapolisa ebekhona, kodwa kuba khona kwamapolisa ebemaningi kakhulu kade ngimangaza ukuthi singaba kwenze njani.
Amapolisa athi aseqinise umkhankaso wokubopha abaphathisa abantwana ngokwenza imidlalo yokuganga ethiwa ngamavuzu party.
Esizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngalo emendaweni ezijetshiyeneyo abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nezikhathi ezidakamizwa bayezokwecasi benze ama-competition ezamacansini.
Sizalethulela impumela yemidlalo yenguqu yesigaba se-PSL edlalwe lamhlanje kundawana zelizwe ezijiyeneyo. Zonke lezindaba kanye lokunye sizalithulela khona khonapha emsakazweni wenu we Studio 7. Inkulungwane zabantu zibuthene eBuhera ekhaya lomuyi owayengumkhokheli webandla leMDC umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhe ngomnyaka odluleyo zimkhumbula. Osekhokhela ibandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa esethula amazwi akhe uthe umkhokheli webandla uthe umongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele abanjwe ngamandla ukuthi akhulumisane laye. Kesizwe amazwi akhe.
Dalo kuphakathi pamunangagwa nesu. Kana tisina kuita izozo zimwe zese zvavari kuita nevamwava kutamba pada. Go way forward. Dialogue is the only answer. But akati munangagwa ukaramba une musikanzwa wakusada dialogue. Tinoenda muno kutorera bumbiro romutemo. Tochirakidza kuti masimba tinawo. Ndava momo tisiti nayo. Hapana akavhotera munangagwa ndosaka takatsana gaka ku constitutional court. Munozizwe. Akangomuka agadzwa. Zvinozikanwa izvo. Aka gazwa ne Concord kwete nemi. Chisa mama chisa. Gukula. Saka isa kati dambu ziko endora takufana kudila naro. Kudila naro kutuzite sei. Kuti muno achangira tichikurangarira nhasi. Zvamakarwira kuti munyika muve nema reforms. Ndo zvatoda kuona. Electoral reforms, political reforms. But also zvakavhoterwa nevanhu zvinofana kuremekedzwa. Isu totungamirira vanhu semavhotera vakaita. Apo hatidududzi vachibhebha. Chero zvikanzi zvakamira sei, zvakaita sei. Tapedza izvozvo, nyika yoenda mberi. Tava neimplementation yeillegitimate government yabva muwana. Havasati vatanga izvozvo tingopedza Congress yedu, ndiri kutenderera muregion. Ndichivaudza kuti uyai uyai tibatsirane kwaita humwe, kwaita humwe.
Lo lawo ke ngamazwi omkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa awethule lamhlanje eBuhera ngesikhathi sesikhumbuzo sikamuyi owayekhokhela ibandla leMDC umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhenya kenye.
Okay. Selikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Amapolisa athi aseqinise umkhankaso wokubopha abaphathisa abantwana ngokwenza imidlalo yokuganga ethiwa ngamavuzu party. Sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda ukuze sizwe okwenzakalayo.
Yesesizwe impilo eminingi kakhulu ekhona kanti njalo sabona abantwana kuvile zezulu abantwana bedakwe okumangalisayo edorobheni bejayiva bengena ama night club angavunyelwayo ukuthi abantwana abalema ngaphansi kweminyaka engaphansi kwe-18 bangene. Kwavuka umsindo kakhulu ngasoze mina ke ngoqambe lawo mabhawa owabonakala khona abantwana abantu kabakho happy abantu kabajabulanga kanti njalo emalokishini into sikhomoni sesijwayelekile sesizwile ukuthi akhona kubonkulumane ngale le mindawana ezijiyetshiyeneyo abantwana bayahamba bayehlangana khona lapho bathenge nathi bayezithathe izidakamizwa bayezokwecasi bayenze ama-competition ezamacalisini okuyinto embi kakhulu esiphambanisa impilo zabantwana. Abantwana labo bangathatha imikhuhlane bathelelana imikhuhlane lento eziningi ezinjalo kanti esikubona njalo kungani kuyimbangela yalokhu ngabazali abangaphandle kwamazwe abathumezela abantwana izimali abantwana bathola izimali kodwa bengeke lwa responsibility so abantu imali lezo yizo ezidlaliswayo la ezinye lezi zezindlu zona lezi okwenzelwa khona amavuzu party izindlu zabazali abasemazweni abasebenza nzima ethi bathumezela abantwana. So ke yinto okumele ukuthi njengesigaba umphakathi ancedisane namapholisa labafundisi la wonke umuntu ukuthi silwisane lakho ngoba kuyabulala imorality kuziphatha kwabantu kuphinde njalo kuyamemethekisa nemikhuhlane enjengabo HIV and AIDS.
Manje ngokubona kwakho lokho okufuna kuyenziwa ngamapholisa ukuthi bathi bona bazabopha bonke abayenza ukuthi imsebenzi le engalunganga iqhubekele phambili abafana labamakhombi lokunye okunjalo izaphathisana
kakhulu futhi sikhangele ukuthi bezakhamizi naye wonke umuntu ancedise yalo lamapholisa ukuthi wonke umuntu obonakala encedisa abantwana ukuthi bazivulale ufana lomuntu oqhubela umuntu ichef othengisela umuntu ichef yokuthi azivulale. So lowo muntu kumele aboshwe sithemba ukuthi izakhamizi zayo wonke umuntu okhona abantu abaresponsible kusociety bazancedisana lamapholisa sikhangele ukuthi kube lemphumela ezancedisa ikakhulu yona leyiziphi into enaziki yonaleyo kukuthi kuvamile ukuthi kunje senjengoba kuwumgqibelo izikolo zivulwa kuthela abantwana sebedakiwe sezinto ezinjalo. So ke sikhangele ukuthi wonke umuntu aphathise onganelisa ukuphathisa ngesikhona lamapholisa ukuze kuphele lokhu kuganga osekukhona angeke sivume ukuthi ibulawayo aphenduke iSodoma leGomora.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo. Mphakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Nomthandazo Nkomazana isizalwane seZimbabwe eBinga esesihlala eIndia edolobheni leMumbai. Ya, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ungasitshela ukuthi ilizwe leIndia lilizwe elinjani nxa ukhangele abantu bakhona ngabantu abayamukela abantu abavela kwamanye amazwe na?
Hayi, abantu bakhona cha abayamukeli abantu, especially abantu abamnyama. Mhlawumbe they might accept white people in other races, but abantu abamnyama cha abamukeli nje kahle, especially ubona nje ma usestimeleni or in public transport ma ikuthi especially estimeleni kune 2-seater ne 3-seater ungahlala ku 3-seater wena ungumuntu omnyama oqalileyo ukuhlala akula muntu ozohlala phansi kwakho. So abantu abamnyama vele hayi noma by mistake nje umphinde umuntu olindiya so uyazibamba on the arm ukuthi abone ukuthi mhlawumbe akusalela ngapenda yini eminyama la hayi abamukeli abantu
kanti pho njengoba bekhona abanye ama-India abamsundu njengathi babaphatha njani bona labo ba
kakhulu bayathola kulabantu abamnyama abangama-Indians abalenwele ezinjengezethu and masikhangela i-history thola ukuthi abantu laba baphuma e-Africa kahle kahle but basically singathi bangama-Indian cause kudala befikela e-India so many years I think it's hundreds years back but they are still being maltreated they are so isolated kunzima ukuthi umuntu omnyama olindiya athole umsebenzi ongcono
ukudla ke kunjani ukudla kwakhona sizwa abanye besithi kugcwele ibilebile liqiniso yini
khona ukudla kwabo kugcwele izilebile kodwa thina esingalijwayelanga sinama choice ukuthi silidlelelo bilebile or singalisho ngoba ukudla okutholakala la eIndia kuyatholakala njalo eAfrica so ukuthi ukuthi sidlelelo bilebile noma cha kahle kahle inkinga kuyabe kungama spices achiyeneyo agcina esilimaza esisini thina esingajayelanga ukudla ama-spice
impilo yakhona injani bakhona abahamba endaweni ezinjengama-night club kunathwa kubhenywa kukhona yini okunjalo
yebo kukhona noma ngingakaze ngiku-experience kodwa kukhona especially abantu abamnyama abahlala elizweni lase-India banokuthi banawabo ama-night club babhema into zabo for instance like abantu abe-Africa angazi ukuthi bathola njani ukuthi babheme izidakamizwa ezibuya e-Africa and kunama-night club futhi amaNdiya angavumeli abantu abamnyama kodwa kuyatholakala ukuthi amanye ayavumela abantu abamnyama kodwa hayi wonke kuyabhenywa kuyanathwa kakhulu kuyalinyazwana ya yabulawana kakhulu ngezinye izikhathi uthola kuthiwa kulomuntu omnyama otholakele enjanjini and mave efile ma sebesenza i-postmortem bathola ukuthi egazini lakhe ubegcwele izidakamizwa ezijiyejiyeneyo
manje abansundu bona baningi yini kumbe vele ngenxa yophatho olukhona basuka bebe balutshwana
cha ubona baningi kakhulu baningi ngoba kulamanye amazwe anama-committees for instance city especially ama-Nigerians balama-representatives abo from the embassy bayenza ama-committee okuthi ma kunempatho enjani-njani they report to their committees at a higher level then those committees they actually go to the police and attend to the cases ababe bereporte wona if it was something unfairly done then sekulungisiswa kodwa ma ubuya elizweni elingela ama-committees anjalo kuba nzima kakhulu ngoba uyabe ungela muntu ozokurepresenta in such crisis
hayi kuyezwakala siyabonga kakhulu ukuxoxa lawe sikufisela impilo enhle khona ngapho kwele India
hayi ngiyabonga lamba bakanti
hayi sibongi Loge ngunkosazana nomthandazo Nkomazana isizalane seZimbabwe eBinga esesihlala kwele India besixoxa laye ecingweni kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba eseMumbai khona le eIndia njengoba sike salethulela udaba lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa obesebuhera lamhlanje bekhumbula ke umnumzana Morgan Tsvangirai sibe lethuba lokuxoxa lesinye isiphathamandla sebandla leMDC ke sizwe ingxoxo esibela
sikhona le kumeleka ngisababa uTsvangirai kuhambe kuhle kakhulu sifike ekuseni abanye balele khona abantu babuye ngokuningi beze kukhumbula iqhawe elihle elingubaba uMorgan Tsvangirai umsebenzi ube muhle kakhulu. Abantu kade bebaningi, i-leadership ye yonke abakhokheli abaphezulu kujabulisa kakhulu, kanye lefamily esikunanzelele kakhulu laphana ukuthi lamapolisa ayebekhona, kodwa kuba khona kwamapolisa ebemaningi kakhulu kade kumangaza ukuthi ngaba kwenzenjani, ngoba kungokwakuqala sisiba nomsebenzi omuhle kangaka sikhumbula ichawe sibone lamapolisa akho aseZimbabwe siba khona. Kodwa kube kuhle kakhulu, umsebenzi ube muhle. Ukhulumile ubaba uMsebenzi Chamisa onguye umkhokheli we-MDC, upresident wabantu, ukhulume kahle sibili, and kwakhuluma lezika ekade zikhona, abavakashi kade bekhona, lo mngani wakhe obekhona waseZambia layo ukhulume kuhle kakhulu, ebebebonke kakhulu kwezama-union ababemele abantu, bakhulumele abantu ngokuthiyana izipika nge-history yakho akwenzayo. Engakusho ukuthi ubaba uThwangirayo ube yindoda, xa usizwa abantu sebekhuluma ugcina uzibuze ukuthi kathi ngaba uyamazi yini kumbe azanga umbone. Ngoba mina ngumuntu ikakhulu engimaziyo, indoda mpela, ibiyindoda yabantu.
Bebegqoke impahla ezibomvu yini abantu, njengoba sasizwe imuli yakoTwangirayo isithi abantu bengagqoki impahla zebandla?
Ngithe nxa ngifika okwimazi lesi sithi esigqokile impahla zebandla, ngithe nxa ngifika ngamangala ngase ngabona ezindleleni kuyi-red abantu begqokile, okuyimazi leyo ukuthi kube kule mpahla ezintsha ezibe zibhaliwe ukubana siyakukhumbula baba Tswangirayo ulale ngokuthula. Okungimazileyo ukuthi wonke umuntu begqokile impahla ezibomvu, okubonisa ukuthi bona abantu azanga bekuzwisise ukuthi kungani bengagqoki, ngoba umsebenzi obengumsebenzi weqhawe elalivele ligqoka lezo mpahla zephathi ezikhombisa ukuthi bangama-members ephathi yabantu, so kade begqokile kakhulu, kukuhle kakhulu.
Bebekhona yini abebandla lezanu PF?
Abebandla lezanu PF kade bengekho, sibe sicabangela ukuthi bazaba khona ngendlela kube kugcwele kakhulu amapholisa lama-CIO, kodwa zanga besike. But engikunanzeleleyo futhi ngibona ngani babonile labo ukuthi kuzoba nzima, ngoba abantu kade bedanile, ngoba ubaba uNelson Chamisa uthe ngawuthi uyakhuluma wathi hayi asilolanga le-rally namhlanje, sizekhumbula iqhawe lamaqhawe. Wazama ukuthi ekhulume ngesikhathi esincane, abantu bathi hayi cela president ukhulume ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo, sikhanuka ukubana sizwe isiphithi sakho enela kanye. Bawakhuluma, so kade bengekho, embona ukuthi kona mbonani kuncede kakhulu ukuthi nabangabi khona, ngoba abantu bazondile kakhulu nge-economy ekhona ezweni ukuthi kwesinye isikhathi kwekungekho kube kuhle.
Sizwa kuthiwa umama kaTwangirayo walile ukukhulumisana lomnumzana Chamisa, liqiniso yini?
Akuhlelana iqiniso, ngoba mina lami ngomunye kade ngihlele kustage, yena ngokwakhe umama usukumile wahaga ubaba uNelson Chamisa, wamhaga isikhathi eside kwaze kwafika kimi nami seceleni, ngezwa inhliziyo yami izinyembe zizintshentshela enhliziyweni ukuthi ashemu bakhumbula iqhawe. Kube kuhle kakhulu ngoba ngemva kwalokho sihambile sasifika emathuneni, sifeme emathuneni sahamba saya emzini kamama kaTwangirayo, lapha upresident ofike wahlala la efuthi, wazohlala lefamily, sahlala khona basaba ngabantu abadlayo sisiza. Akazanga lokhu kuyinto nje yamanga okhulumela kakhulu, mina ngizibonele ngamehlwami bedumelene emnqanga njengomuntu omukelayo nxa efika endaweni.
Alo ke ngumnumzana Solani Moyo, oyazakala ngegama lokuthi nje emnyama, umgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni seMathebeleland North, ebesixoxelayo ecingweni eseBuhera.
Lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampa bafowe.
Iza kamizi zemaphandleni zikhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo ngesikhathi zibhekane lendlala. Kukanti kolunye udaba luphathelane lezemaphandleni inkomo sezicuba ngoba amadlelo esechabalala. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo esegwanda.
Izikolo ziyavulwa ngolwesibili oluzayo njalo iningi labazali seliqalisile ukulungiselela abantu babo ukuze babuyele esikolo bayeqala ithemu lesibili. Kodwa ukuqonga kwentengo yempahla yesikolo ebalisa ingwalo zokubhalela kanye lezigqoko ama-uniform selithiye iningi labazali litshawa ngamakhanda. Imbiko esiyitholileyo namhlanje iveza ukuthi bebebaningi abantu emngceleni we-Bedbridge abakade bechapha belibhekise emesina kwele South Africa, iningi lisiyadingela abafundi impahla zesikolo ngoba zingasabambeki kuleli. Unkosikazi Rebecca Ncube oyemawane phansi kwenduna uNhlamba uthi isikolo zithi zifuna imali esandleni lapho isikolo zivulwa ngolwesibili kodwa abalayo.
Lapha sithwele uzima obunye obumangalisayo. Izikolo ziyavulwa nje, hayi asila la mali, asila lani. Abantwana kuthiwe babuye bephethe izimali ezandleni. Manje vele kasilayo nimali leya. Ngiyazi ukuthi sizabaphathisa ezandleni, kuthiwa obuye engelayo uyaxotshwa. Manje hayi asikwazi ukuthi imali le siyayithatha ngaphi. Ngapha le ndlala, le ndlala vele azange sike sivuthise ngitsho. Vele kasitholanga ngitsho lo nijodo kasidla.
Omunye njalo umzali unkosikazi Siphathiswe Nkala owesilikwe, yena olomntwana ozabhala uform 4 lonyaka ukhala ngokuqonga kwembadalo yesikolo i-school fees kanye lengwalo zokubhalela.
I-school fees zangikhona zikhwelile kunzima okunye okumangalisayo. Ngapha le nkomo intengo ziyehlile, liyahambisa egwanda imali yangikhona ukuthi uyithole kube nzima. Nxa uthe wathengisa inkomo leyo, ukudla kwenkomo kakusekho, ngitsho amanzi awasekho. Lo nyaka vele sikwazi ukuthi sizaqonda ngaphi ngabo abantwana, ngoba besikhangelele khona enkomeni lezo lazo kakucaci. Ngapha amabhuku la akhwelile, ibhuku elilodwa lapha ekhaya silithenga nge-$2 32 pages, i-ballpoint ibizidola.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakamuzi emawane uthi sebehlalele evalweni besesabela ukuthi inkomo zabo zizacuba. Umoyo uthi sekuthe basusa inkomo zabo emlageni.
Izifuyo azila manzi, azila kudla. Sesithi lo nyaka vele mbulikazani ukuthi kufike nje uGast ziphila, hhayi sabe sesihlize sahliza ngoba hey le maplazini khona lapho kumele ziyekudla khona, eyi amakhiwa adla ubhedu lawo. So bathi bona abantu kumele bakhiphe izinkomo zabo khona le sithembe khona kubo-cold storage khona ngayo. Sebevala amanzi, umuntu uyazi ukuthi le nkomo khona le kumele siyafika nje umhlaka kusafikiwa nale i-weekend lale. Kumele abantu babe sebekhiphile bonke inkomo zabo ngoba hhayi hayi kuzima.
Umoya uthi labo babhekane le ndlala enkulu njalo izakhamizi lokho zingakatholi umumbi ovela kurhulumente lonyaka osekuthe iningi lihlaselwe indlala embi.
Kuzima la ngapha ekhaya indlala la ihlasele, abantu bayalamba, akula bayolokhu. Uhulumende wathi abantu babhaliswe ngoJanuwari kuzekela namhla abantu lokhu bengakatholi ukudla. Kuthiwa amabizo ye amayalahleka, bhalisani kutsha, asazi komeke kumbe bazabe uyathola yini. Esingasakwazi ukuthi kuyini okuthatha indawo, ukuthi ukuthi sonke lezifuyo zethu hhayi siyafa.
Umnumzana Ntaba yensimbi Mkhwananzi uthi indlala ekhona elizweni idala yokuthi uZulu kasalandela amasiko akhe. Uthi kuyadingeka ukuthi kuhlale kusiyacelwa izulu enjelele njengalokho bekusenzakale kadeni.
Yona lesiyibonayo kufanele abantu bayikhulise endleleni, bahambi bayekhuluma khona le ndleleni. Siyayibona imimoya yonke lezulu elinganiwe. Izulu leli ayisikuthi kalikho, likhona kodwa kungakhulunywa le ndlela elibatshele ukuthi benze njani. Izulu alisoze liwaswele amanzi okunatha madoda, ngoba amanzi la afanele nathwe yini? Anathele izinkomo, anathele izinyamazana, lezinyoka ezisegangeni azifanele zincitshwe ngendaba yethu. Indlela elifanele iyekhulunyiswa badala bami, ayisingaza ke silisele loba kungathiwa i-climate change leyo, kasingaza ke silisele izulu lokuphila kulonele iZimbabwe le.
Ingcwethi kwezenkomo ugatsha lukahulumende olwe-Livestock Production and Development ezansi emaNdebeleni sezikhuthaze abafuyi benkomo ukuthi bathengise ezinye, bathenge ukudla kwenkomo ukuze bengalahlekelwa. Bathi amadlelo aseleyo ngebe senela inkomo ezifika ingxenye yesigidi ezikulumhlubulo. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla leMDC. Sihlaziya udaba lokuthi ibandla leli selinqume ukuthi esinye isikhundla somsekeli ngamkhokheli walo kube ngowesifazana, i-female vice president.
Kunesisimo sokuthi umama vele sikuyaza ke sivotile omnye umama 300%. So ngezizathu zokezi zokuthi nxa kuwukuthi omama bafakwa bodwa yini kufike ngoba ukuzaphuma umama oyi-one khonapho. Lele bonke obaba ngikhulumi ngabo ngoba bayibababo ugali kungayivu ungavoti. Bangayenga abantu bethi hayi sizavota laphana kodwa nxa ipolisi ikhona vele abakwenza. So yibo ama-conflict number one kusokubuya kwabanye umama.
Khona ukuthi abesifazana begcinelwe lezi zikhundla kuthiwe lesi esokusekela ngesikamama kumbe ephalamende ukuthi kuthiwe le ikota ngeyabomama, linyathelo elihle yini kumbe kuyabe kutshengisa ukuthi abesifazana banyeke bazithola lezi zikhundla ngokuthandwa ngabantu?
Into ekhona ukuthi angiyaboni ukuthi lathi kwesinye isikhathi singomama vele asithandani. So ngafica ukuthi xa usokuvotwa khonaphana omama abaningi abamvoteli umuntu ongumama azaye votela ngobobaba.
Khona ukuthi abesifazana laba bavotelani akusukeli phansi khonapho nxa bekhuliswa ngabobaba ukuthi bafundisa ukuthi ubaba nguye ongakhokhela ukuthi abazenzisi
obaba babakwenza bekwenzisa ukuthi sokuyukuthi umama vele sokule bhokisi labo voti. Kodwa nje sekuyukuthi kuhlangene umama labobaba kukalutshwana kuzame kuqala ukuthi sikule bonke bathi wonke bathi ci emuntwini ongumama kulo muntu ongubaba ukhona.
Bona kufika isikhathi sokuthi owesifazana lo wesilisa bencintisane bonke nje kulalelwa ingqondo yabo, hayi ukuthi lo ngowesifazana mbe ngowesilisa.
Kungenzakala xa kuyukuthi sikulili phithuba lokuthi likhankase ngendlela eqondileyo kuyenzakala. Kodwa uyakwazi ukuthi vele kuyaye ngesikhathi esinje lo nalowo yabe vele ngedisa lakhe eyalifunayo. So ukuthi usungatshintsha ngoba umuntu ukuthi ewuvotele umama sithi nxa amavokisi ehlangene kufika kube nzima. Ngibone ngathi kube kuhle kakhulu ukuthi ongawuzifake kodwa ngoba wonke umuntu uzabe econcentrat-a ekudingeni umama abe sengingena lapha lapho kuyabe kuyimeni khona.
Sesikhangela lona ibandla lakho le-MDC ungathi liyananza kakhulu amalungelo abesifazana njalo kulamathuba yini ukuthi labo bephathe izikhundla eziqakathekileyo?
Kakhulu kuyakunanza lokhu ngoba kunje omama abangaki baningi omama bakho abancintisayo abafuna ukungena. Ibandla liyakusekela lokho i-50-50 ayikhona bekota i-50-50. Kodwa njengokhona ukuthi kuyabe kulezinto ezifisayo ezenza ukuthi omama bangacele zingasaphumanga. Uma umama angangena sithi angene ku-Secretary General mbu-deputy angene lomuntu ongubaba uzafica ukuthi obaba futhi bayebale balazi iy'ndlela zokwenza ukuthi bavotele kulathi abangumama ngoba kwesinye isikhathi engiyabe ungalayo le mali yokuthi ikhampani yasihambe ngendlela eqondileyo ucine ubaba lwani kucele sekwenzeni.
Kuhulumende lakwamanye amabandla ungathi lakho omama bakhanya bayazithola izikhundla?
Ye, ungakhanyela sibili bayazithola. Nale into yekota umama yanceda kakhulu ngoba vele babe bengalayo indlela yokuthi omama bangabasekeli.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye. Siyabonga Sithandekile. Igama uChris Gande, lilale.